kana muchida kutitumira tsamba mbozha
sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kuLwesi 2021. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje lungathi luyasondela.
Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kwenani labantu ababanjwa yi-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izifiso nje zikathemba lo amukela. Nangu uhulumende uyehluleka ukulungisa izikolo ezivele zikhona. Kwezinye indawo abantwana bafundela phansi kwezihlahla ngenxa yokusilela kwamaklasi, kuthi kwezinye amaklasi ngokuyizindlwana kotshani okudilikayo. Kwezinye indawo njalo ukusilela kwezikolo sokudale ukuthi abazali bahlanganise izimali bakhele abantwababo izikolo. Umpati Ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uveze izolo ukuthi uhulumende uza kwakha izikolo lezi kusiyafika umnyaka ka-2025. Uthe njalo uza kuphula izinga lamanye ama-secondary schools abe ngama-boarding. Sixoxele encwadi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla, yena othi uhulumende uyapolitika nje nanku ukhetho solusondele.
Bafuna nje ukuthi abantu babafake esikhundleni njalo baqhubeke besona bebulala ilizwe njoba ukhetho lika 2023 nje lungathi luyasondela. Kabasoze bakwenelise. Laba siyabazi ngabantu abathembisa into abakwaziyo bona ngokwabo ukuthi asoze bakwenze. Kakulandaba bayakwakha enxenye izikolo ezilutshwane babe sithikhalani lokho esiqhubeka sesakhela phanda laphana. Kakusebenzi. Vele ngabalayo imali, imali ingekho injalo. Lalaba abahlela inhlelo zikahulumende, i-planning section yakhona ivele izifele. Ngena ubone izikolo ezenxenye ezikuma-resettlement ukhangele ukuthi izikolo zakhona zinjani. Abazali sebeze bezakhela izikolo endaweni zabo kubo Plumtree le, khangela izikolo ezikubo Bhinga. Kuyini khona lokhu? Uhulumende abo dlala ngabantu ikukhankasa. Mina ngiyedwa ngithi abantu bangalaleli lokhu, yikusenga ezimithiyo, ukusenga ezingela mathole.
Kodwa njengoba ethembisa uhulumende asingeke simbone ukufeza yini lokho.
Ngiyagcizelela ukuthi lokhu liphupho, izifiso zika-amukela. Akulanto uhulumende lo angayenza. Phela ukwakha isikolo asikokwakha imiduli yodwa. kwakhiwa imiduli kube sekusuba lokunye kulezindlu zababalisi. Kumele kutholakale ke lamanzi, kutholakale logesi ukwenzela ukuthi abantwana babe la kusebenzisa izinto zakulezi nsuku ekufundeni kwabo. Kodwa ke bona babe sebebonga ukumana nje bayakuthatha ngaphi konke khona lokhu bevele besehlula ikhonko okulutshwane okukhona. Asoze ukuthi nxa uzehluleka ukuthwala i-10 kg ukuzuzithi hhayi fakanini enye i-40 kg kube yi-50 kg ngizawuthwala lokhu. Kayisikho lokhu, uyazehlulekela izikolo njengoba ngithilo eziyindawo abantwana bahamba imango emide bachaba imifula kula mabholoho. Hayi, angisho kabi kodwa eqinisweni ukuthi mina ngibona nje kuyingoma yokukhankasa, angiboni ukuphuma ulutho kulinto. Abazali nxa besenelisa abazizamele ngoba abantwana ngababo, uhulumende yala bantwana kabo kulaba bantwana abalesibongo sikahulumende. Laba abenelisayo bafuna ukubana indawo zabo zithuthuke nxa besenelisa kabazakhele izikolo lezo kufunda abantwana babo. Uhulumende lo uvele kalanhliziyo, uhulumende lo kalanembeza, uhulumende lo vele uyadelela. Uhulumende lo vele kalandaba labantu. Abantu bangathembi yena ngobana uzabenzela imihlolo, kuyahlala kusemaphepheni kungelanto ehambayo.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi kwezemfundo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi ubengakwazi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubephathekile. Sebe izigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Leli nani ligoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni womabili i-first le-second dose. Asebebanjwela umkhuhlane selokhu uqhamuke enyakenye sebengu-133,505. Asebebhubhile sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,698. Kusenjalo abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono kulandela ukwehla kakhulu kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19. Umqondisi Dube uyalandisa.
Noma nje bekungumnyaka onzima kulenhlansi yokuthi ikhefu lwalonyaka lekhisimusi lingaba ngcono ngemva kokuvulwa kwezigaba zomnotho eziningi kwele Botswana, lapho lenani eliphezulu labeZimbabwe abaphephele khona. Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwenze impilo yabanzima kwabokuza emazweni amaningi okuguqela abeZimbabwe iningi eliphume elizweni lisiyadinga amadlelo aluhlaza. I-COVID-19 isibona uhulumende abaningi benakekela kakhulu izalwane zazo kuthiya abokuza phandle kwenhlelo eziningi. Kodwa abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnzana Mkhululi Moyo yena ohlala eHebron bathi noma nje umnyaka ulikhuni ulakho ukuphela ngendlela ethembisayo.
Isimo esikhona kathesi isimo sokwehla komkhuhlane lo eBotswana lapha isimo engantwa sihle kakhulu kuyathembisa kakhulu ikakhulu ngelesi sikhathi sisikhangeleni lesikhathi sekhisimusi. Kuyisimo esihle kakhulu ngibona ntwana nxa kungaqhubeka kunje so kungaba kuhle kakhulu ikakhulu kithi thina abantu bokuza lapha ngoba sikhangela ukuthi mhlawumbe even le migoqo ekhona ekuhambeni lapha ingasuka ingasuswa nje sikwanise ukuthi sihambe emakhaya kungela problem.
Umoyo ukhala ngokuthi ngabe kuyakhulunyiswana phakathi kukahulumende weBotswana leZimbabwe ukuze abantu bechaphe kuhle imncele ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Iningi labeZimbabwe lesikhathi lingenelisi ukuyafika ekhaya ngenxa yemigoqo eyafakwa lokhe kwaqhamuka umkhuhlane weCOVID-19.
Mbona ntwa isimo sakhona sinathisa amanzi sihle kakhulu kuba kuhle kakhulu. Le mabhoda lapha mhlawumbe uhulumende wangapha eBotswana langale ekhaya mhlawumbe kuzaba lobubili wasazi njalo ikakhulu esayidini yasekhaya ngale ngoba okwamanje ngapha hayi kukhanya kuyathembisa sibili ukuthi sokungaba kuhle ngalesi sikhathi sikakhulu isikhathi lesi sikhangele esikhisimusi lesi sikhathi esizayo lesi ngoba esikhathi nesingu ujalo ba isikhathi singantwa sibanzima kakhulu abantu nxa behamba uthola ukuthi kulokwesabela ukuthi mhlawumbe isimo singabuya sitshintshe futhi.
Umnumzana Andreas Sibandala uthi wehla kwenani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana kubanika ithemba endaweni eziningi.
Ukwehla kokumamatheka komkhuhlane sekusilethele ithemba lokuphuma phandle lathi siyedinga ama-peace job ngoba uhulumende usevumela abantu ukuthi behambe kungela ama-restriction. Njalo sibe singayenelisanga ukuthi siye ekhaya umnyaka odlulileyo. Lokhu kuletha ithemba ukuthi kulo mnyaka siza kwenelisa ukwenza njalo.
Ele Botswana belithwele amagabha avuzayo enyangeni esanda kwedlula umkhuhlane we-COVID-19 usuvuke eseganga. Kodwa kuyona le iviki ilunga le-committee ecebisa uhulumende ngesimo se-COVID-19, uDokotela Mkhomotsi Matshaba ubike ukuthi inani labathola belo mkhuhlane lo liyehle kakhulu emavikini asanda kudlula.
All of the zones within the country are green. I think this is important to note that
ilizwe lonke selikumbala oluhlaza okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi bese kuyisikhathi singakantshintshi imbala yethu lonke untshintsho lwenzakale phakathi kwesikhathi lokhe sacina ukuntshintsha imbala yethu.
Kusenjalo ele Botswana selifake isiqubu kunani labantu abathole ijekiseni ye-COVID-19 kugoqela abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe. Kuyanale iviki besewuhlatshwa abantu abaphose babe ngamachumi amabili ekhulwini 17.4% asebethole amajekiseni amabili. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Intathelizindaba ye-Studio 7 ebingumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba ekolishini le-Harare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe kibo eWetsa namuhla. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ubanga uphuphe ngolwesihlanu lweviki edluleyo abemuli izihlobo labangane besithi balahlekelwe kakhulu kanye nelizwe lonke. Ekhuluma emngcwabeni umfowabo kaBanga umnumzana Augustine Banga uthe okubaziswa ubuhlungu yikuba inhlolisiso eyenziwe ngodokotela umuntu nxa etshonile i-postmortem kayivezanga ukuba ubulewe yini.
Angare mudiki kwandiri ni ndini mukomana mukuru iye achizonditeedzera asi munhu wataito rely naye pane zvinhu zvatainge tichigadzirisa mumhuri yedu saka pane zvese zvataida kugadzirisa taitoti tombotanga tapira kuna Peter akazeya nyaya yacho kutitaura kuti apa mambo pafunga here apa mambo pafunga here anga asiri munhu aipa madirectives uye aikupai nguva kana kuvhiza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka saka wanza rasiya iri rakakurisa.
Umna wake kaBanga umnumzana Cuthbert Banga uthe uBanga ube ngumuntu olothando njalo emanyanisa imuli.
Kwathi kwathi kwathese nokuthi Peter munhu akatibatanidza tese semuri munhu wokuti aone rudo kune munhu wese mumhuri hapana munhu waungati akanga asingawirirane naye kana kuti airwisana naye munhu wokuti pese pane chichanetsa mumhuri aitry kugadziridza kana pane munhu waona kuti akanganisa munhu aigadziridza rudorudo chimwe chadadzidza.
Owasebenza lomuyi eHarare Polytechnic umnumzana Admire Masuku uthi uBanga ubashebe ngelankani.
Silusizi kakhulu kumuli yokuBanga echiwe ngumoyi sithi mabaduduzeke enkosini. Ube yingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. kubanzima kuza kubanzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye njalo wasebenza lo banka umnumzana Terence Antonio uthe intatheli izindaba labafundi balahlekelwe kakhulu.
Kamira Harare Polytechnic ne Journalism Fraternity, yes, it's not tarasikirwa negamba, especially mu Journalism Fraternity. Babanga, for your own information, vakatanga kudzidzisa pa Harare Polytechnic Department of Mass Communication in 2005. Zvino department vakanga vakutungamira kubva muna 2009 kusvika pari nhasi. Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avabanga, especially panhau dzekutsepfenyura, hatigoni.
Abafundela ukuba zintatheli izindaba la kwezinye izinhlangothi zezifundo eHarare Polytechnic baze ngobuningi bekhala ngokulahlekelwa abakwenziwe ngubanga besithi ube ngumuntu wabantu njalo ehlalisane kuhle labanye. Abaningi bafakaze ngempilo yakhe besithi ube engumuntu ozithobileyo njalo beqakathekisa ukuthula lothando. Ubanga wasebenzela umsakazo oweZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC okweminyaka eminingi kanye leStudio 7 eVoice of America usukela ngomfuthi safari nje gxile ekulobeni izabakhubazekileyo uhlelo olusakazwa ngolimi lwesishona. Act 5 njema signing off. Ubhubhe esele minyaka engamachumi amahlanu lasishiyagalombili 58 njalo ushiye unkosikazi labantwana abathathu. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kulive Talk kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umabhala obona ngezokudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken usungule uhambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi i-Afrika namhlanje. Ekhuluma ekufikeni elizweni lakuqala eNairobi kweleKenya, uBlinken ube lomhlangano labenhlanganiso ezilwela ilungelo lomuntu egxile ekulondolozweni kombuso wentando kazulu owedemokrasi. UMichelle Wu ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumeya wedolobho leBoston kwelemelika esiba ngowesifazane wakuqala embalini yaleli dolobho ukuthola lesi sikhundla. Ozalelwe ezwekazi le-Asia kodwa oseyisizalwane seMelika, umAsian American, uWu unqobe kukhetho lokudinga umeya weBoston kumaviki amabili edluleyo. Abikwa esekusibanga esiphezulu amalungiselelo umkhosi wokujabulela ukuqhamuka kweminyaka kuvaleliswa lomnyaka kusamukelwa umnyaka ozayo. Okungumkhosi ovame ukwenzelwa minyaka yonke eTimes Square edolobheni leNew York khonapha eMelika weNew Year's Eve Celebration. Umeya weNew York umnumzana Bill de Blasio ubike ngolwesibili ukubana abafisa kuba khona emkhosini lo ongenziwanga nyakenye kungenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kuzamele babe ngabahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela ku-coronavirus kumbe ugwalo olutshengisa ukubana bahloliwe batholakala bengela gciwane leli i-COVID-19 negative test certificate. Umongameli Cyril Ramaphosa wele-South Africa wethule umlayo oqakathekileyo wensuku ezine zokulila owaba ngumongameli wokugcina omhlophe onguye owadedela umbuso wabensundu kulelo lizwe u-F.W. de Klerk obhubhe ngeviki edluleyo. Intatheli izindaba edabuka kwele Ethiopia uSolan Kole uthole umvuzo owe-Rory Peck Award ngomsebenzi wakhe omuhle wokwethula izindaba ezimqotho eziphathelane nodlakela lwempi yomdeni eqhamuke esigabeni se-Tigray elizweni lakhe. Umvuzo owe-Rory Peck Award unikezwa intatheli izindaba eziyabe zenze umsebenzi obukekayo okwamagama emhlabeni jikelele unikezwa
umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema uthi kungangcono ibandla lakhe lilahlekele ngamavoti kulokuthi lisekele inkulumo zokuthi kuxotshwe abantu bokuza kulelo lizwe abagoqela abadabuka eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umnumzana Malema utshele abezindaba ukuthi banengi abamlande ngesikhathi sokhetho besithi nxa efuna ukuthola amavoti akachiyane lenkulumo zokuvikela ukuhlala kwabantu bokuza kwele South Africa. UMalema uthi kungangcono achiye zombusazwe ayihlale ekhaya kulokuthi avukele abafowabo abansundu njengaye. Amabandla ezombusazwe kwele South Africa aphakathi kokwakha imanyano ukuza thola amanani afunekayo kulabo abafuna ukukhokhela omanisipala abedlula amachuma esithupha 66 lapha amabandla wonke ehluleke khona ukunqoba ngokwedlula amachuma amahlanu lanye ekhulwini 51%. Kulamabandla amabili amatsha athi Action SA le-Patriotic Alliance athola amavoti amaningi kulandela inkuthazo yawo yokuthi azaxotsha abantu bokuza endaweni lapho azakhokhela khona. Lengenye izinto amabandla la ayiqhakathekisayo kulabo abafuna ukwenza umanyano lawo. Umnumzana Malema owaziwa kakhulu ngenkuthazo yokuthi kwesulwe imingcele eyafakwa ngohulumende oncindezelo e-Africa uthi ngeke kuthiwe izizalwane zeZimbabwe zibuyele emuva.
No, I don't want. I must go and tell this.
Angeke ngitshele izizalwane zeZimbabwe ukuthi zibuyele emuva khona kunzima kangaka.
And when I tell them to leave, I send them to where?
Inkulumo kaMalema isiyemukelwe ngezandla zombili linengi lezizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nkululeko Mathe uthi bayemukela lolu sekelo kodwa liqiniso elichiwe yilabo abathi abeZimbabwe abahambe.
Kufanele sikunanzelele futhi kuthi labantu abakhalayo beSouth Africa bakhala bekhala ngeqiniso. Ngwananzelela iCovid le kulahleke balahlekelwe imisebenzi eminingi kakhulu okhoza khona ukuthi lokho okuseleyo bencengise kukho, ingakho namhlanje bekhala ngokuthi amaforena abathathele imisebenzi.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati uthi bakusekela kakhulu lokho okuchiwo libandla le-EFF.
Abavumelani lalokho ngoba kuphambene lembono yokubambana lokubumba iAfrika ehlangeneyo. La amabandla athi abantu abaxotshwe, athi abantu bangaphandle abafuneke South Africa, amele okuhluke kakhulu kulalokho okumelwe libandla likaMalema ele EFF.
Umnumzana Gretman Khwebu laye uthi vele kubi ukuxophana abantu bengama-Afrika.
Noma yes bekuzonda abantu mhlawumbe babe kuzondela iqiniso ngoba iqiniso uMalema olibeka linjalo nje. Njalo ungumuntu onanzelela olokwazi ukuthi ukuba muAfrika kuchona. Njalo uyabonisa ukuthi naye umuAfrika wazela kuzokazi laseAfrika. Ubuso mangala ke mawubona abanye abaholi baseAfrika bezonda omnye umuAfrika. Uzibuza ukuthi kanti bona bazalwa kumhlaba phila kube umhlaba. Sengathi mhlawumbe ungathatha ukuthi babuya kobo Europe le kanti bengabantu bakhona la.
Kodwa ke bakhona bathi sekuyisikhathi sokuthi izalwane zeZimbabwe zibuyele ekhaya ziyelungisa ilizwe hathi ukucabanga ukuthi zizahlala kumakhelwane kokuphela. Nele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ivanta lezaphu lithi selivuke kwantshu njalo liphakathi kokuhlolisisa indlela elingasebenza ngayo lamanye amabandla aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party. Unobhala jikelele walelibandla umnumzana Mthulisi Hanana uthi kunenge abakuqoqayo okuzavuselela izaphu yona eyamanyana lezanu ngomnyaka ka-1987 kulandela ukubulawa kwabantu abanengi emathebelelende lasenkabazwe ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Izaphu kayivukanga manje, izaphu sile mnyaka yavuka. Izaphu iphume kuzanu ngo-2008 kuqale iprocess yokuthi iphume ngo-2009 saphuma sayenza i-Congress sike saphatheka kukhetho ngo-2013 la ngo-2018 ibonakele izaphu iphatheka kukhetho. Okwenzakala ekhathesi ukuthi sibone izaphu isiba le-Congress yokuthi ikhethe ubuholi obutsha i-Congress ngama-internal elections ukuthi sikhethe ubuholi lobukhokheli into yenzakala every 5 years so hayi khathesi sikhethile ke ubuholi obutsha yikho sokanto ozaphu uvuke kutsha lizananzelela ukuthi besingela inkokheli yakhethwa ngabantu ngemva kokutshona kukababa uDabengwa ngo-2019 so besibanjelwe ngubaba uMabuka onguye owangena ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi nge-constitution he was the most senior person kuzaphu. Kodwa kuze sikulungise lokho sikuhambise ngendlela sesivela ku-Congress.
Siyabona sibili ukuthi seliphendukile njalo siyakwazi ukuthi eZimbabwe kulo hlupho lwemali. Singathi imali lithetha ngapho ukuze thi lilungise ihlelo zenu.
Izaphu lakudala lakudala from ifonywa ngo-1961 ibisekelwa ngabantu abangabalandeli bayo. Yibo kade bekhipha izimali, abanye bethengisa inkukhu, abanye bethengisa imbuzi lamabele beyisekela. La khathesi sisekelwa njalo abalandeli bethu bayakhipha amadola amabondi amarandi besekela inhlelo zebandla labo abalithandayo.
Kulabanye bathi izaphu vele kumele ibambane le MRP kade ngapi sonke lesi sikhathi.
Okumele abantu bakunanzelele ukuthi uzaphu ngo-1987 ngemva kokubulawela inkokheli zakhe wabulawela labalandeli wabulawela labantu kade benakanelwa ukuthi bangaba bengabasekeli bakazaphu. Wangena ekumanyaneni lebandla lezano. Lokhu kungena singakungenela ukuthi siyafuna kumbe siyafisa, kodwa siphoqwa yisimo sibona ukuthi abantu abasekela uzaphu bayabulawa. Ngalokho sihlale all 22 years siphakathi kwezano. Ngenxa yalokho saphuma. Nxa sesiphuma ngo-2009 abantu kumele bananzelele ukuthi ekuphumeni kwethu kasoze sisigijime sibonakale, ngoba siphuma silamanxeba amanxeba okuthi kasiphiwanga ithuba lokukhalela izihlobo zethu labalandeli bethu ababulwa ngegugurawundi. Sesokuyithuba lokulathi sike sikhale siphumule. Okwesibili, nxa siphuma siphuma abanye bethu sebenandelwe ngezimnandi khonale kondoda uqina ekade sibambane labo basala. Sesizama ukuthi nxa sesiqalisa ukuvuselela ibandla abanye sebesele phakathi. 2018 nxa abantu bekhumbula umongameli wethu babuDabengwa osiwatshonayo wasekela i-MDC Alliance ngesivumelwano esasikhona ngaleso sikhathi. So kangikholwa-ke mina ukuthi nxa ekhona esivumelana naye kumbe esizwana nayo uzaphu angehluleka ukusebenzisana naye. Kodwa okwakhathesi asikakhangeleli inkazato, asikakhangeleli ilima, asikakhangeleli ukusebenzisana nabanye, ngoba sisangena kuground sivakatshele abantu bakithi abanye basebachiya uzaphu abanye abangakaze bamjoyine ukuthi kababuye sakheni ibandla lethu.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngunobhala jikelele webandla lezaphu. Ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Lanxa uhulumende sithi uzakwakha izikolo esizinkulungwane ezintathu phakathi kweminyaka emine elandelayo, abanye bathi lezi izithembiso zokudinga amavoti ezingasoze zigcwaliswe. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi balethemba lokuthi bazaqeda umnyaka sebesesimeni esingcono ngoba umkhuhlane we-COVID-19 usuyehlile. Intatheli zindaba ye Studio 7 ebengumqeqeshi wokuthatshwa kwezindaba eHarare Polytechnic uPeter Banga ubekiwe namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.